kubandululana kwamagama ekupheleni komnyaka opheleleyo izakhamizi zagijimela kulima labo yalabaleka izimo zingavuthwa zathe zatsha. Unkosikazi Crevania Mpofu isakhamizi salumango uthi imuli yakhe iyalamba.
Asiphiwa kudla lapha thina vele basikhangelela khatshana okungangokuthi izulu linile sibili laba liningi kodwa kutotile emasimini. Kutotile nxa kuselifertilize ayifertilize asila. And asiyitholi futhi impilo yonke ngitholi inhlanyelo yakhona asizange siphiwe kuthiwa singabantu bakachamisa.
Ugogo Fortune Mbibalayo uthi akulanto ayitholayo.
Hhayi kuhole nasiholi sonke. Kuhola abantu behlangothini oluyi-1 kunjenje nxa kuthiwa kuyabuya kubuya ngokwezalukazi akutholi izalukazi zangikhona kazitholi. Izalukazi kuthiwa izalukazi kazitholi kuthola kodwa igenga encane iphathe ethola ukudla iphathe ezanuphiwe.
Umnumzana Justin Jabangu uthi izakhamizi ezingasekela ibandla lezanuphiev azilimanga njalo azivunanga lutho ngoba zancitshwa inhlanyelo.
Impilo inzima ngoba ebunzimeni bempilo ukuthi abantu abaningi kwenze kube bangavuni inhlanyelo bekubuya kodwa bebengaphiwa bonke be bekuphiwa bona la bebandla elibusayo.
Amazwi kaJabangu agcizelelwa inkokheli yebandla labasakhulayo kubandla le-TCC uSokoluhle Sibanda.
Ngabe silenala eliningi kakhulu esigabeni kodwa ngendaba yokuthi iZANU-PF yabuya inikeza ikhetha inhlobo ikhetha abantu abanye ngabayo ngogogo okhulu abangakwanisiyo ukuthengela inhlanyelo kodwa yona yabuya inikeza ababo esingathi yayithi yayinhlanzi zayo ezisegabheni.
Umfelokazi unkosazana Charity Mpofu ucela usizo.
Sesithwele nzima thina ngempilo esiyiphilayo kusukela kudala lesizalwa saze zafika manje abadala bekhala lathi sikhala nabantwana esibazile bakhala izwi leli liyala ukutshintsha senze kanjani. Ngokudla asina kudla emasimini izululana sibili kodwa kwatoda kwafele ekukhuleni ngenxa yokusweleka kwefertilizer. Ifertilizer siphiwa isitafu kasisiphiwa umumbu uyabuya sibuzele emalayini sincede yini.
Umgcinihlalo weZANU-PF esibantu banye district Mdubiyo Ward unkosazana Dorothy Mkandla nguye uyabela abaswelayo ukudla kwe-social welfare.
Mina phela ngiyifunda sami kuphela kodwa bhadi angiya abantu bayo kukulutshwane. Ngiyabona abantu bakwani nje ukusasimisho kati ayisukazizelwani kamnye mngalani yami ngayisa igcwele lapha bathi bayanyiswa banyiswa bani anibalerenka bodwa be-social welfare.
Umnumzana K Mgoba usebenzela ugatsha lwe-social services uchasisa inkinga abhekane lazo.
Okwamanje akula kudla uhlelo lwethu lapha sizama ukulungisa kungenzakala ukuthi sithembiwe kungekuhle sicabanga ukuthi basesifuna imali yezimota ezithwalayo abathwala umumbu kusuka e-GNG kusiya kumawadi umumbu ungabe ukhona kodwa imali manje ayikho.
Ukhansila weMdubiyo Ward uBenjamin Mpala uthi kunzima esigabeni sakhe njalo le mpisi sezidla izifuyo zabantu.
Isile almost 4 months i-social welfare ingabuyi so siloduko olukhulu kakhulu abantu bayagijima lapha bayathengithengisa into enzini abanye bathengisa imithanyelo abanye bathengisa uxakuxaku into azihambi izinto zimbile la imali kayibambeki nanzi le mpisi lazo sizisithwale senzima lapha impisi imbezafuhla yini ngale mapulazini sezitshayile lapha sezitshaya amadonka amabili zatshaya imbuzi ezingu-7 zatshaya amathola amabili.
Nanxa umongameli Emmerson Mnangagwayi hlezi eqonqosela ukuthi umuntu wonke oswelayo kumele aphiwe ukudla kungakhathalekile ukuthi usekela liphi ibandla. Abanye babalandeli beZANU-PF babika bevimbela ukuthi abangasobandla labo bathole ukudla. Ngimele Studio 7 eSt Faith Mdubiyo Ward, igama lami uJesus Banda.